Uhlelo lwethu elokukhetha inkokheli ezizasimela ephalamende lulokhe liqhubeka ende liqhubeka kuhle njengebandla njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha amakandidates singathi ukunominate amakandidates ezigabeni ezichiyeneyo ezelizwe khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta sihlozisisa laba abantu abaqanjwe weyo ukuthi bangasimela sibone ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla njalo abantu abazabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho siyakhona be ite parliamente ekhansilini kumbe kumulo kulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Sina sikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo okokuqala ngokuthi umuntu lowu SSA okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona ngasikhangela nge democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhululwa njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule democracy so siyabe sikhangela ukuthi umuntu imsebenzi yakhe ibiminjani ku democratic struggle yonale. Okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lomuntu esigabeni lapha vela khona ku-community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olayamukelayo ebantwini lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu. Anti liyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama-citizens libandla labantu abahlala kuma-communities so siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lomqotho umuntu lowo ngumuntu vele emphakathini. Then okwesithathu lokho esikathi security vetting siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla so siyayenza njalo i-security vetting. So ngihlelo esiphezukalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababebhasile baphumelela kusikuvetting yona leyi njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olwama-citizen caucuses ababebhasile i-vetting sebezahamba besiyakuma phambili kwabantu bepresenta ama-manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu ezigabeni ezichiyeneyo. So yikho esikhona lapha njengebandla ukuthi science i-vetting impumela ye-vetting izaphuma kunsuku ezilandelayo.